abantu bayafa abantu abangalaxala ama-Israelites lama-Palestine. Kuyinto ebuhlungu engikholwa ukuthi izizwe ezithi zinezabantu abakhonzayo uma sezichitha igazi, ikanti abantu bebeyahlala phansi bexoxisane bedinga indlela yokuthi kungalungisiswa njani. Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi. Sikhuthaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akulagazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Mbona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idialogue, i-United Nations ngabe iyangenela imese lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Yes, ikhangele ele Zimbabwe ebelithengiselana le-Israel. Siyabona laphana ukuthi iZimbabwe iyabithumela abantu besiyafunda ezokulima khona ngale, kwesinye isikhathi ithenga imitshina yokuthelezela lokunye. Lokhu ubona ukuthi kuza kwenza njani, kuza kuletha ubunzima obunganani eZimbabwe?
IZimbabwe lilizwe lisebunzimeni. Ilizwe lisebunzimeni ikakhulu abantu uningi lwabantu. Kona ukuthengiselana kweZimbabwe le-Israel yebo bekujabulisa labo abanolutho abalutshwane abaphezulu abalezihlalo abazi-abhuzayo ezobukhokheli labo sebezadubeka. And bona uma bedubeka udubo lwakhona lushisela emuntwini ophansi ongumyanga osemakhaya lapha nalapha.
Umbono wenu ngokungaphathisa ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Khangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa ezilungiswa ngama-peaceful means.